nxa i-commission leyi ilabantu bezanu abanengi ilabantu bazonda i-MDC abanengi kusuke kwabanzima ukuthi kuqanjwe amanga kumbe kungakhulunywa iqiniso ngendlela ukuthi wabona ukuthi basuke bakubona ukuthi hayi abantu babulawa libutho abantu babulawa kumbe ngamapholisa njalo ukuthi ukusetshenziswa kwemibhobho ebantwini bekuyinto engaqondanga bathi lamapholisa kufanele anikwe imfundo yokuthi kusetshenzwa njani lokuthi imithetho ilungiswe ungananzelela zonke lezi zinto ezinhle ezimenyiweyo yi-commission leyi yizinto upresident Nelson Chamisa alokhe busy ekhuluma ngazo hayibo kakube ukukhulumisana kwele Zimbabwe silethe ukuthula lenqubekela phambili kodwa ngemva kokuba sakhulumisana salungisa imithetho ukuthi fanele constitution saqinisa izinto ezizimeleleyo zonke ezifana labo human rights commission labo electoral commission njalo njalo zelezo izinto ezikuhlelo luka president Nelson Chamisa kukhanya ingani basuke balubala kahle uhlelo luka president
bathi njalo amapolisa kumele afundiswe ukuqhuba umsebenzi ngendlela ebukekayo ngendlela eqondileyo njalo engathathi hlangothi lithini ngalokho
awuboni-ke yiyo lento ekade ivele ikhakhalelwa ngaizizane zakwele Zimbabwe ukuthi hhayi amapholisa akenze umsebenzi ngendlela ehloniphayo ehloniphekayo njalo enze ukuthi bale lokhu bethenjwe nguzulu watshi besetshenziswa zinhlangothi ezithize kumbe ngama-political party athize kumbe ngabantu abathize ngibona ngani khonokho kuyinto yobuyekayo kakhulu kodwa singakhohlwa ukuthi le impumela isuke yangcoliswa ngokuthi iqale phambilini ngokuzama ukuthathela uzulu weZimbabwe ilungelo lokutshengisela elilo eliphuma ku-constitution.